Esiyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 12 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Siyalimuva irokoza samnika in 1975 emgaga ungale through umgaga udocument ukuthi kathe ekwatheza asamfuni thina we selected him for that post but thina futhi sithi hayi sesidakwelaye.
Abanye abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho lezandla bathi bafuna umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni.
Bani ongama athi nanguyana umntwana ofunde imisebenzi yezandla kuNational Service. Indaba lolu hlelo luqale lapho ngo-2000 kuze kufike namuhla and akula mpumela imisebenzi yezandla abayifundiswayo. Ikuthi bona izanu PF ikholwa ukuthi umsebenzi wezandla ikutshaya abadala.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo sebesole inkuthazo yabalwa impi yenkululeko abathi uhulumende kumele yaphendukise uhlelo lweNational Youth Service. Bawisa izimathonsi abantu abaningi eSouth Africa namhla okugoqela abeZimbabwe abafake imali zabo kwenye inkampani engelamahofisi ebebathembisa inzuzo enkulu iMMM. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho lezandla abangasathabeli isimo seZimbabwe okwamanje bathi bafuna umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni ngoba bebuhlungu ngendlela asebebulele ngayo ilizwe ebelinconywa ngabaningi ukuba ligugu ngezansi yezwekazi le-Afrika. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokwethulwe emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe Media Center eHarare lamhle mini ukhokhelwa ngumnumzana Bernard Manyadza owayesaziwa empini ngegama elithi Comrade Parker Chipoera. Bebethukuthele abayisitshiyagalolunye laba bethi baphatheka empini yenkululeko ngenjongo yokukhulula uZulu osegqilazwa ngumgabe ukuba athole inhlalakahle amalungelo akhe kikho konke ube khona umbuso kaZulu hathi lo osukhankaselwa ngumongameli labamlandelayo ngokubandlulula abantu bekhethwa ngemihlobo ukuba umuntu ungowasiphi isigaba langombala wejwabu. UManyadza uveze ukuba abanye babangenela umhlangano lentathele izindaba iningi labo ngabalwa bekuzinga laphezulu lobukhokheli ku-High Command baphatheka kusinqumo sokuletha umgabe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU PF ngemva kokubhubha kwamnumzana Herbert Shitepo ngomnyaka 1975 phansi kwesinqumo esaziwa ngokuthi Mugagawo Declaration, kungakho beseselawo amandla okusiguqula leso simo kusukela lamhla.
Siyalimuva irokoza samnika in 1975 emgaga ungale through umgaga udocument ukuthi kathe ekwatheza asamfuni thina we selected him for that post but thina futhi sithi hayi sesidakwelaye.
Kungakho uManyadza ethi befuna asuke esikhundleni ngoba esehlulekile ukulikhokhela ngendlela eletha umbuso kaZulu umgabe engasafanelanga ukuncintisa lakukhetho oluzayo luka-2018.
Sicalise idebate leyi ukuthi abantu bakhulume phezu kwengxaye leyi ukuthi abantu bayazi ukuthi they have the right, the ultimate right yokuchiza ukuthi ngubani kuzabe umkhokheli wabo.
Iqula leli lithathe njalo leli thuba ukusola indlela umhlangano wabalwa impi yenkululeko lomgabe owaphathwa ngayo bethukuthele ngoba kwasetshenziswa imali kahulumende ukuqhuba njalo bethi abanye babo bathengwa ukuba benze uphumelele. Abayisitshiyagalolunye laba bachaza umhlangano weviki eliphelileyo njengethuba elimotshakeleyo ngoba kungekho okuphumekiwo njengoba umgabe ebenze inhlekisa baphathwa okwensane abawungenayo. Lokho ababethe bazakutsho abanye babo ukuthi umgabe kumele atsho ozamelama akhuza umkakhe ukuthi akhethe amazwi akhe lapho ekhuluma emphakathini lokuthi angasancintisi kukhetho olandelayo akula waba lesibindi sokukutsho lapho sebekhanyelane laye. Bathi kwaba ngalesi simo ngoba iningi labavunyelwa ukungena lomhlangano kwakuvele kungasibantu abalwa impi uqobo njengoba abaziwayo ukubalisa unkosikazi Margaret Longo bavinjwa ukungena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba olufanayo abasakhulayo bamabandla aphikisayo sebesole inkuthazo yabalwa impi yenkululeko abathi uhulumende kumele aphendukise uhlelo lweNational Youth Service. Abalwa impi yenkululeko bethule inkuthazo le emhlanganweni abawenzelo uMongameli Mgabe ngeviki edluleyo. Ontanga abaphatheke kuhlelo lolo esikhathini esedluleyo baziwa ngokuthi ngama-green bomber njalo bebesetshenziswa kakhulu libandla lezanu PF ukuhlukuluza abasekeli bamabandla aphikisayo. Osakhulayo MDCT njalo engukansila wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi akumelanga luqaliswe njalo lolu hlelo.
Yazi kuyadanisa ngezinga elingaphezulu ukuthi kuze abantu abathi bona balwela impi yenkululeko sesithi kakuphenduke bona abantu abaziwa ngokusukuluza abazali emakhaya. Ngeqiniso qiniso elipheleleyo mina kangibona ukuthi umbono lo uvele kubalweli bempi yenkululeko uvele kubantu abazenza bona abalweli bempi yenkululeko ngoba abaleli bempi yenkululeko babona ukuthi amabhodi amasiwathi ngama-green bomber babenzeni kunyanga ephelileyo ukubathela ngamandla ngobatshaya. So akungeke kwenzakale lokho. Lokho kukhulunywe ngumuntu ongasomlweli wempi yenkululeko kumbe nxa engumlweli wempi yenkululeko ngaselazi umbono oyiwo awuhambela egameni.
Liyalusola lolu hlelo kodwa abebandla lezanu PF bathi injongo yikufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lembali yeZimbabwe.
Iqiniso elipheleleyo yikuthi kambe ngubani ongama athi nanguyana umntwana ofunde imisebenzi yezandla kuNational Service. Yindaba lolu hlelo luqale lapho ngo-2000 kuze kufike namuhla and akula mpumela imisebenzi yezandla abayifundiswayo yikuthi bona iZanu PF ikholwa ukuthi umsebenzi wezandla yikutshaya abadala.
Alo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukansila wakobulawayo njalo engosakhulayo owebandla leMDCT ubekhuluma leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Mhlaka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziphakathi kokuhlela ukuyatshengisela ehofisini yomeli weZimbabwe kulelo lizwe zikhadlaza ngokuthi kwesulwe imithelo ebhadalwa ukudla ukungena elizweni ukuze kube lula ukuthumela ukudla lokhu kuzihlobo labangane asebethwaliswe nzima indlala. IZimbabwe yethule imithelo ekudleni okuqakathekileyo okuvela phandle kwelizwe okulinyathelo elisolwa ngabaningi besithi kalesulwe ngoba lizabulalisa abantu ngendlala. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapo esiphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isikhulumeli sebandla liqoqa inhlelo zokutshengisela lokhu ele Progressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU. Umnumzana Clement Ncube uthi imizamo yabo yokuthumela ukudla okuqakathekileyo ekhaya ivinjwa ngurhulumente ngemithelo ephezulu. UMnumzana Ncube uthe endaweni ezininzi elizweni abantu sebesidla iingqoqo zomlomo, ngakho abasebenza eSouth Africa sebethenga konke ukudla ngapha njengoba eZimbabwe irandi seliphelelwe ngamandla. Uthusizi ukuthi umthelo obhatalwa ekudleni oqakathekileyo okufana lempuphu, amafutha, amagwili lokunye uphezulu kokuthi kufana lokuthi usuthenge kabili.
Izwa likwazi ukuproducer anything at the moment. So thina sikuzuzayo okokudla sikubathumela khona ekhaya eboda ngale kuyathathwa mamuntu engalamali ukubhadala ijuti kubantu belambili kubhadalisa imali eziningi ijuti uhulumende uyakubhadalisa uyakutshaja so kana ndaba labantu abalambayo ekhaya as long ngoba yena ufuna abantu balambe ukuze bakontrole kahle.
Wabona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla uMnumzana Albert Ndlovu ude ukubuhlungu ukuthi ukuze abasebenza kwele South Africa bathumele ekhaya nyanga zonke babe bona bebophe zabo izisu kodwa uhulumende ukutshaya indiva konke lokho.
Manje nakhona makusiba nzima kangaka ukuthi ukudla lokho laba abaphandle abalwisile bezamile ukuthi makuye ekhaya kufike uthole ukuthi uhulumene ukhwela phezu kwabantu futhi abaqeda amandla ongakuthi uzogcina uzibona ukuthi kungcono ukuhlala phansi phela.
UMnumzana Ncube yena uthi njengoba uhulumende wethula ngokusemthethweni ukuthi iZimbabwe isesimene esibi ngendlala kusegcekene ukuthi yonke imigoqo evimbela ukutholakala lula kokudla kufanele isuswe.
Thina sithi akuqegiswe umbe akususwe altogether ijuti kuma basic foodstuffs ekhaya ngoba imajority yabantu aba able bodied people abantu abakhona ukusebenza bangaphandle kwelizwe basebenzela ekhaya bokusiza abantu abasekhaya abangalaludo.
UNdlovu uthi umbuzo omkhulu ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ungubaba ekhaya abantwana besifa ngendlala kuthi lokho abakuthole komakhelwana ngemva kokusebenza nzima ufike wena ukuchithele phansi.
Lokho sokuvela sobala ukuthi uhulumeni akanandaba nabantu ngoba ngabe le ndaba nabantu impela ngabe uhlangabezana nabo ukuthi hayi okungenani masithi laba abaphumele ngaphandle bakulethe lokhu kudla sisebenzisane njengohulumeni. Uhulumeni athi lokho nakwakwenelisayo kubenefite labo abaseZimbabwe.
UMnumzana Ncube uthi baphakathi kokudinga imvumo yokuyatshengisela besethula izikhalazo zabo eofisini yeZimbabwe eConsulate eseJohannesburg mhlaka 22 lenyanga.
Silohlele ukuthi siyinikeza lomele uhulumende izikhalazo zethu singabantu ngoba singamaqembu athile labo laba bathwala impahla uMalaysia bathwele nzima endleleni so sokuba nzima ukuthi sibaphathise ukudla ngoba bazokucharge imali ephezulu bese selabo esenzela ufika bebhadala imali ephezulu ejuti.
Loba nje uhulumende sipha abantu uncedo lokudla baningi abathi lokhu kudla bayakuncitshwa ngoba kuthiwa kabasiwo malunga ebandla leZANU PF. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Abathenga impahla phandle kwelizwe baphiwa ithuba lokungena lempahla engedluli amakhulu amathathu amadola i-$300 kanye ngenyanga. Zingedlula imali impahla ziyabhataliswa umthelo we-customs duty kusiya ngokuthi ziyimalini. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, uMnumzana Comfort Mujekeza, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kunzima ukuthi uhulumende esule lomthelo, kumele awehlise.
Into yokuqala, abantu bonke bakholwa ukuthi i-government ilomlando ukuthi ibone ukuthi abantu bonke bayazuza ama-basic needs afana nalokudla. Ente labo bathi nxa ukudla kungekho lapha ngkhaya abantu benza umzamo ukuthi bakuthenge phandle. I-government kungcono i-create layo i-culture conducive ukuthi ukudla kwana kudlule kufike ezindlini zabantu. On the other hand, abalungisa impahla ama-industrialist lapha labo bakhala bathi sebethethelwe i-business ngamakhampani aphandle kwelizwe. So labo bathi kumele lomthetho ukuthi i-government i-protect i-local industry. So because of imicabango engithule yokuthi othengayo akhangela ukuthi into zivela ngapi, ukhangela i-affordability yezinto. But abalungisayo ama-industrialists lapha bakhangelela ukuthi kube le-special protection Iko kubangela ukuthi enye imithelo nxa seyikhulunywa yezinto ezivela phandle. I-government ayabe izama ukuthi protect i-local industry.
Kodwa ke nxa sikhangela okwenzakalayo kathesi siyabona ukubana kulendlala. Uhulumende kangeke na ehlisa imithelo kumbe ayisuse.
Indlala ikhona iqiniso. Even president so declare ukuthi sokulendlala sokudingwa uncedo oluvela amanye amazweni. At the same time bayathembisa labo ukuthi no one will die of hunger. Imizamo yayenzwa ukuthi bekhona. So into ekwehliswa komthelo iqhakathekileyo ukuthi thina nxa sikhangelela amalungelo abathengi, into yokuqala ukuthi into yonke ethengiswayo ibe affordable kubathengi bonke, kungasweli umuntu oswela isinkwa because usweli imali yokuthi asithenge. Isinkwa sakhona asitholakale ezindlini zabantu and sitholakale ngentengo efaneleyo. Nxa ukuthi sisuka phandle sichiphe ukudlula esalapha, kukhangelelwa ukuthi even nxa sesidlula eborder ingabi indlela yokufaka iprice yokuthi abantu babe discouraged ukuthi bathenge isinkwa sakhona whilst lapha singekho.
Khona lokhu ukuthi uhulumende afake imithelo abantu beletha ukudla, ngokubona kwenu njengenhlanganiso kuyanceda na amabhizimusi elizweni?
Into yomthelo into ekhona emazwe wonke. Otherwise into which we ngayo ilevel yomthelo yakhona ukuthi kutheleswa malini. Nxa sesikhuluma ngento njengompu, isinkwa, i-cooking oil, i-sugar, i-salt, into lezi they are very basic things ukuthi even uhulumende nxa ekhangela umthelo wazo into lezi akhangele ngelihlo elibanzi.
Hello, ngumnumzana Comfort Mchekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Bawisa izimathonsi abantu abaningi eSouth Africa namuhla ukugoqela abeZimbabwe abafake imali zabo kwenye inkampani engelamahofisi ebibathembisa inzuzo enkulu i-MMM. Inkampani le yasungulwa isigilamkhuba sakwele Russia esake sabotshwa njalo sapika ngemva kokutholakala silecala lobuhuquluzi kanye lokutshontshela uZulu imali engangezigidi ezedlula ezine zamadola i-4.3 million. Inkampani le yazise lamuhla ukuthi isizavala eSouth Africa ngoba ingahambanga ngendlela ebeyikhangelele ibhizimusi yayo. I-MMM ibithembisa ukuthi ungafaka imali engange 5,000 rands ngemva komnyaka ubuya thola i-183,000 rands, okuyinzuzo ebikwa ihuge abantu abaningi. Amankampani anje aziwa ngokuthi yi-Ponzi scheme ngesiNgisi. Amapolisa kwele South Africa ebevele ephakathi kokucwayisisa ngodaba lwe-MMM ngoba anakanela ukuthi inkampani le ibisenza into ezingekho emthethweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli zindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa, umnumzana Mxolisi Ncube, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into ebisenzakala nge-MMM ukuthi nxa betsho bona bathi abantu abefaka imali encane bakade beyithola. Kube sofala laba abafaka imali ezinkulu, ukuthi nxa wena ufaka imali encane bakulayela umuntu oseduzane ongamfakela imali ngoba nokwelinye ilizwe eliseduzane, but ukuthi nxa uthi ufaka like 100,000 kusiya phezulu, ubuphiwa i-account yaseRussia, oke usenza ukuthi vele into yakhona ihle ibe ibonise ukuthi kulesandla semfene phakathi. Kodwa abaningi laba abanye kulabantu esengibabonile mina abalabo 15,000 bazama ukubathatha sebelabo 1 week, 2 weeks bezama ubathatha besehluleka. Kunabanye abalabo izimali ezingani zincane labo bathi basazithola, kodwa omunye mina sengibabonile abangafika abane ngabafuna ama-10,000 ukuya phezulu bayehluleka ukuthi bathole. Kukanti kunabanye futhi njalo abanye abayenza izinto zenkani ukuthi abafuni kulalela nxa betshela ukuthi hayi le nto leyi isiduka baloku besaba ngumsindo bathi bona sibatshela amanga.
Bakhona yini obaziyo abafake imali asebedliwe njalo bathini okwamanje?
Abantu bonke even labo abasazama ukuthatha izimali zabo basaselethemba lokuthi mhlawumbe le nto ebhalwe emaphepheni ngabe ngamanga, basethembele ukuthini basazoyithola imali yabo.
Ukona kahle kahle li Triple M ilama office yini lapha abantu abangakhona?
Into embi ukuthi akula muntu oyazi ama office ayo, njalo ayila into ngesingathi thina yi central account ukuthi kungaba nje umuntu eyedwa ukuthi welong uyo edle izimali zabantu. Oso kusenzakala ukuthi abantu kuthiwa uyavulelwa i account lapho ufika uzilogele on wena ku internet ube uziranele i account yakho. Kukanti yiko sokusethusa kakhulu abantu ende sebesenza lokuba ukuthi ngama panic withdrawals ngulo nalowo sezama ukuthatha imali yakhe. Kukanti uzuthole leyo mali kube lomunye umuntu kwenye indawo ojoyinayo. Lenga ungasabanga lalowo muntu ojoyinayo kuba nzima ukuthi uthole imali yakho. Kukanti ngemva kwalokho sokwenzakele ukuthi idaba soliphuma indawo yonke ukuthi sokudubukile, akusela muntu okhanya esaselesifiso sokuthi abuye aphosele imali yakhe, okubonisa ukuthi kuzoba nzima ke bantwini ukuthi bazithole izimali zabo, ikakhulu labo abafake izimali eziningi.
Lo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube, intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection usikhangela inkuthazo yababe ngabalweli bempi yenkululeko eyokuthi uhulumende kumele aphenduse uhlelo lwe National Youth Service. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda Gumbo.
Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuxokozela kwemkhankaso wokudinga usekelo kwamabandla athela ama-Republicans lela ama-Democrats kukhetho lwama-primaries ukuze kutholwe ozamela ibandla kukhetho lukamongameli kwele Melika kuqhubekela phambili. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi akula sizathu sokuthi bebonakale bejabulela ilanga likazibuse ngesikhathi bebhoda amazwe bedinga imvuthu zokuziphilisa. Okuninga sikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uMathini Ngwenya oxoxela abanye eHaberone kwele Botswana.
Weqa umncele ongekho emthethweni ukuzithola usebenza gadala lemaplazini kanye lokuthelwa imvubu ayisiwo zibuse iningi lezimabelela umcabangela lapho kuthathwa umbuso kwabelungu. Kodwa iningi lizithola libanjwa ngamandla okuphuma elizweni lisiyadinga ukusiphilisa eBotswana lapho ongundoda zibonele impilo ingancengi. Umnumzana Dumazile Sibanda uthi akulazibuse angakhuluma ngaye uma elokhu ehlupheka edinga umsebenzi kwamanye amazwe, kukanti abanye badla bobodwa bekhomba ngophakathi.
As a young Zimbabwean independence, angiboni umusulwa wayo ngoba siphila kanzima, siyeqa amabhoda sisiya kwamanye amazwe fike besiphathe kabi khona ngathi sibotshele ukuba ama-illegal immigrants, siphinde sifike ekhaya siphile impilo ezinzima. I believe ukuthi independence iphilwa ngabantu abayizinothi, bona abantu abaphethe izikhundla eziphezulu abadla bebodwa phezulu khona ngale.
Kukanti unkosazana Jennifer Leya uthi ngabe umuzibuso oqondileyo abantu kumele babe eselizweni labo belemsebenzi eqondileyo.
Ingaba yi-independence bani esikhuluma ngayo ngaphandle kokuthi ilizwe salithatha emakhiweni? Kodwa kincane ingaphandle kwelizwe ngihlupheka, akusiyo independence kimi ngoba engifisayo ukuthi ngabe niselizweni lami, lami ngilomsebenzi omuhle ngiyaqhubekela phambili.
Usisa Mkandla yena ubona umhla ka-18 Mabasa sekulilanga nje esithi kumele kube le ndlela eziqinileyo zokuletha uzibuse ozapha amandla omnotho ebantwini.
Hayi, lapho kusela independence sibili sesicelebrate ibizo nje. Into okumele ukuthi yenzakale ukuthi sihlale phansi sizinuke amakhwapha sibone ukuthi singenza njani ukuthi siqhubele phambili ukuthi kube le independence eqotho kundaba zomnotho welizwe lendaba zepolitiki yikho lapho singathola khona independence eqotho kodwa le esiyiselebrate mhla ka 18 hayi akulalutho sibili
ngelanga likaZibuse iofisi emele iZimbabwe kele Botswana iyande ukuba lomkhosi ukunanza ilanga leli kodwa ngesikhathi uhulumeni weZimbabwe evuma ukuthi isikhwama ziyavuza lonyaka akulambuthano oqoqiweyo ngingumathini ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisavurungu le Botswana
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya ukusanda kwethulwa lidale lomthethwandaba elithethe isinqumo sokuthi abantu abachadileyo akumelanga badumele umakhale khukhwini womunye wabo. Ukuhlaziya lolu daba silo nkosikazi Lillian Mlilo umamoyo ongukansila edolobheni lakobulawayo ixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu belo Gibbs Dube weStudio 7.
Ifone ukuthi ngibambe kunzima vele yomkami vele mina anguthandi ukuthi ngibambe ngoba yena efonini yakhe uyabe lezinto zakhe azenzayo ezithikrets ikakhulu ifone leyi iselfone mina ngase ngazitshela ukuthi kona ukukhala ukuthi sibele ukuthi iselfone kebe kusithi ukuthi umuntu kufuze yena azibambele ifone yakhe athi bambe umunye umuntu mina vele ifone kababa lo wazi wasithiya nzange ngibambe
Baba Mkhandla, nathi uthi.
Akubona sibili ukuthi kunzima ngoba nzani. Kubona ezinye izinto eziza ngikhweza iBP khona phana efonini.
Baba Mkhandla.
Ngesintu sakithi singasafaki ukuzenzisa kwabantu. Yiyo ngenye yezindlela zokuhloniphana naleyo. Ungaphokudumela nje ulutho lomuntu ngoba ucingo lolu. Njengoba umama esitsho luqukete okuningi. Yebo kambe ayisho izinto ezilimazayo isikhathi sonke. Abanye babe besaqoqa indaba zabo ezingabanze business, ezingaba ngezompolitiki, ezichiyeneyo, ezingelandi lomunye umuntu. Ngakho ke sibili mina ngiyakuvuma ukuthi kwethu kuyakhulu laba abasabambe oludala. Hayi, xa kulento kumele ibitshela nona lizatshelana. Kodwa bakulezi nsuku ngibona ngathi abakuvumi ke khona lokhu yikho ufica zithile izikeyisi kuzonke ngoba nasebefuna ukuthi balingane okwakho ngokwami enze abakufunayo.
Kodwa ngenxa sesikhangela phela mamoyo abantu bangathathana sokumele ukuthi ngabanyamanye asikho khonokho.
Iye liqiniso sibili abantu bangathathana abanyamanye kodwa into ehluphayo indaba yefoni le ivele iyahlupha ngoba ichithile imizwa eminingi. Indaba zefoni ubaba kangayibambi ifoni kamama umama laye ngangayibambi ifoni kababa ukwenzela ukuthi bahle angisho ukuthi kuyabe kulezinto ezimpe ezenzakalayo emafonini lapha but kungukana kuqakathekile ukuthi singabambi amafoni omnye lomnye kazibambele ifoni yakhe ukuthi sigcine umuzi wethu imizi ichithekile ngoba abanye ikakhulu obaba babe lamafezi abo ingxenye elo esele small house suthethe ifoni kababa wabamba wathola ukuthi kule kuma messages khona phana bayabhalelana into zokuthandana abantu basemathandweni kuma messages sokuqalisa ukukhulunywa endlini laphana endlini akusahlaliswana kuhle ifoni iyadiliza umuzi mina ngikona ngingathandi vele ukuthi ngibambe
ye kodwa kumela ngophe ukuthi jazz nje ubonto uhamba njani
hayi mina vele kangibambe sibili ifoni kababa ngiyayihlonipha ngiyayirespecta ngoba ngifuna ukuthi ngibe le-BP i-BP kulezi nsuku iyabulala baba umkhuhlane obulalayo sibili ngoba kuyahle kuqanise yonke into thina silama-BP kathethi ngabona lapha ntu baba selo munye umuntu ole-ase naye anti kuzahle kumbulala
ye siyakuzwa kakhulu-ke baba Mkhandla akunani yini ukuthi umuntu akhangele ifoni leyo awe sezibonela phela ukuthi kuhamba njani
vele ungahamba entabeni indawo uzahlangana layo ezinye izinto zamafoni abantu engxenye ukuxoxa le ntanga yakho sowabo ungakhathaleli ukuthi umdala okungakanani yilo nalowo muntu ulobuntwana obuthize ngaphakathi kwakhe ikakhulu kubontanga bakhe angadlala ngezinye izindlela ezingaqhuka lo omunye ongazange azi isisusa sendaba lokuthi kukhulunywani yena abe sehlanganisa-ke inombolo zakhe zimnike impendulo engayisiyo yikho kubangela ama-BP akhe umama.
Siyabonga ke lapho besilalele umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu lo nkosikazi Lillian Mlilo ongukansila edolobheni lakobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Hayi isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.